kazi yobukela wangubane kwangubane siyalala singadlile ngoba abasifuni dloya munzi njokazi yobukela wangubane kwangubane siyalala singembethe ngoba bayazonda njokazi yobukela wangubane siyalala singembethe ngoba abasifuni ngiyakala ngomukhuphula ngwe uyangani isiyalala ingadlile ngoba abayifuni loya muza mina ngiyakala ngomukhuphula ngwe uyangani isiyalala ingadlile ngoba bayazonda njobasi yobukela wangubani isiyalala singembethe ngoba abayifuni loya wangubane siyalala singadlile ngoba abasifuni loya muza
Mina ngiyathemba wena nyama yami ma. Noma bese dubula mina ngiyathemba wena nyama.